Emhlanganeni wezifundo lo oyenzelwe eRainbow Towers eHarare namhlanje, abenhlanganiso yeZimbabwe National Chamber of Commerce ZNCC bathi bakubone kufanele ukwabelana ulwazi olunje, yikho bekhethe abanamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi ukuba befundiswe baphumelele ukuze bathuthukise umnotho welizwe. Unkosikazi Nkululeko Sibanda ulima amabele abizwa ngokuthi ngama-small grains lamakhowa, aphinde afuye inkukhu, amadada, imbundla lenyosi.
Khetha ama-small grains ngenxa yokuthi izulu alikho, so ama-small grains ayakwanisa ukusurvive noma izulu lingekho. Then i-mushroom nje uyathola indlu yakho encane, kube namazona lawa alingeneyo, uyakwanisa ukulokho ukuthi uqhube kuhle umsebenzi. Konke nje inkukhu nabo madada hayi abafuni into eziningi for i-production.
Unkosikazi Sibanda uqhubeke ethi bafuna ukuthola ulwazi olupheleleyo lokulima lokulungisa ukudla okungasoke kudalele abantu imikhuhlane.
Kumele siphojise ukuthi ukudla lokhana kufika lapho kufika khona akuphoyizeni bantu, ku-safe for everyone. So basifundisa kakhulu nge-food safety. Sizakulandela ngoba singayikulandela singaphuma ku-business. Abantu sebegulile kumbe bafa ngenxa yokuthi sibathukuzwa kungalungiswanga ngendlela.
Unkosikazi Silivia Mutela ofuyayo lokulima uthi usefuna ukulandela indlela zakulezi nsuku, njalo engasebenzisi imithi, elima ngendlela ye-organic eyiyo efunakalayo.
Njengamarojana vele sisebenzisa igavakava, angazi mawulazi iplanti leyani ngani leflower. So asithengi imithi thina, okuthi yi-organic all through.
Iyinethi zokulungiswa kokudla okungelangozi kumpilakahle yabantu ama-international food safety experts abasebenzela ikhomesa abayibo abakhokhela lezi zifundo bathi lumkambo usuqakathekisa ukudla okungelangozi ngoba sebebona ukuqansa kwenani labantu ababanjwa yizifo ezifana labomvunguzane kubangelwa yikudla okuyabe kulungiswe kakubi. Abekhomesa bathi balohlelo lokukhuthaza osomabhizimusi ukuthi bafunde indlela ezinhle zokufuya, ukulima nokulungisa impahla nokudla okulohlonzi, bebe sebebadingela imikambo yokuthengisela endaweni ezinjengamahhotela amakhulu lezinye. Bathi kodwa bakhathazwa ngabalimi abafuna ke imali okwesiphangiphangi, bengakhangeli-ke ukuthi ukudla kwabo kumi kanjani, bekhangela kuphela inzuzo okubenza besebenzise imithi eyingozi kumpilakahle yabadla lokho kudla. Umhlangano wezifundo oyenzelwe ehotelini ye-Rainbow Towers eHarare ungenwe ngosomabhizimusi amancane laphakathi laphakathi abedlula amatshumi amahlanu. Umkambo wekhomesa ubunjwa ngamazwe edlula angamatshumi amabili awezwekazi le-Afrika elabantu-ke abadlula izigidi ezingamatshumi amahlanu lengxenye 560 million. Ngiyimele iStudio 7 eHarare, ngingumaPeter Ntambe.